ukuze abantu babe ledlabuzani lokuthi bavote bakhethe lomkhokheli abamfunayo kumele kuqale kwedlule Iowa biye kwedlule eNew Hampshire. Umthetho wabo sokube njalo iminyaka eminingi. Okwalamhlanje ke kukhanya ngathi bayalwa bonke bafuna ukuwina lapha eNew Hampshire. But kuzamele kuwina ababili kuphela. Omunye ozawina ngowe-Republican and then omunye ozawina ngowe-Democrats. Okwalamhlanje kukhanya ngathi abama-Democrats bahamba shoulder to shoulder. Kukhanya ngathi bonke baku-same level angasazi ukuthi nje ozawina ngubani. Kodwa labo abama-Republican kukhanya ngathi u-Donald Trump uyalida sibili, uyabakhokhela bonke.
Kuthoni vele nxa sikhangele sizwa kuthiwa unkosikazi Hillary Clinton ukhanya ngani abamsekeli kangako ikakhulu abesifazane abasakhulayo.
Sanders akaveli eWashington, i-approach yakhe kasikho ukuthi umuntu obevele ebusa eWashington akasekeli izinto zeWashington kangako. UHillary ukhanya ngathi uvela lapho kuthi establishment khona ukuthi is part of Washington. Abancane abantwana besifazane especially kabayazi into yeWashington. Ngathi Washington ukhanya ngathi sukhuluma inhlamba. So bafuna ukulandela loyo ongathi akakhulumi kangako nge-establishment.
Nxa ukhangele wena ngombono wakho ukuvota kwabo Iowa, ukuvota kwabe New Hampshire kuqakatheke okunganakanani lapho sokuvotwa sibili sibili umongameli welizwe?
Ngokubona kwami akuqakathekanga. Ngibona nje ukuthi abakafiki la kuma Congress level. So i-Iowa le-New Hampshire ukuqakatheka kwayo nje ukuthi is a tradition. Angikholwa ukuthi umuntu oweni i-Iowa kumbe abuya wine i-New Hampshire ukuthi lokho kumenza abe ngumongameli. Lama states angu-50 kuzavota, lawa ama states amabili akatsho lutho.